leli mina liyangithabisa kakhulu njalo liyangijabulisa. Kodwa ngesifiso sami ngavele sicelebrate omama amalanga wonke ngoba omama bakithi babakwaziyo yibo abathwele induku zonke emahlombe abo. Kodwa kungasenani siyalithakazelela, siyalijabulela njalo siyalamukela ngoba lathi ngapha eGwanda sizabe sijabula labo abanye omama sihlangene. So hayi kimi siyajabula, siyalithokozela kakhulu leli la.
Okuyini ongathi kuyalihlupha njengabomama okumele kulungisiswe?
Omama sile nduvo eziningi kakhulu. Kodwa ngibona engathi induvo lezi zingaphela du nxa omama singababona bethatha izikhundla phezulu khonayo. Ngoba ungananzelela khathesi omama siyasilela ezikhundleni eziyizo eziyenza imithetho lapha elizwe. Kucina imithetho eyenziwayo isingafelani lathi thina omama. So isifiso sami sibili sokuthi njengoba vele umnyaka lo ka-2018 kwele Zimbabwe kulo khetho omama bangene ngobuningi kumbe vele sihle sithi 50-50 omama bangene bebaningi ukwenzela ukuthi labo nxa besiya ephalamende bafike bakhulume ngokusihluphayo kakhulu. Engingakutsho nje kakhulu khangela ama-sanitary waste idudela ugodi kodwa nxa omama bengangena eParliament bebaningi babambisane sengxa singavuka sokuthi hhayi ama-pads i-sanitary waste isingeyamahhara kumbe hayi intengo yangikhona isiyehlile.
Kundaba zamalungelo lapha-ke
lakho khonokho sibili kakhulu ngokunye lakho kuqakathekileyo ngoba ungananzelela vele omama thina amalungelo ethu kakhulu hayi kusasilela xa singakhangela u-section 56 we-constitution usinika amalungelo sibili thina njengabomama kodwa nxa sesikhangela phakathi sibili kugrawundi akula lutho olwenzakalayo ezibhedlela sithwele nzima emabhanga lanxa usuthi uyafuna ukuyaboleka imali uphiwe encane obaba baphiwe okuningi ngakhangela nakumidiya lapha xa kukhulunywa kumidiya omama sigcina sesiphongenza okungama-objects asenziwa muntu sibili siyafisa ukuthi amalungelo ethu njengabomama ananzwe ngokupheleleyo kuqalisela emantombazaneni amancane kusiya kubomama abakhulu.